umkhathi nga sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilator iyabuyela futhi emuva ifike ithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphoselana inyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya invigilator beyinvigilator nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga, ngoba sizama ukuqhathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college labana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikezayo, imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabuli. Uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education besingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadala i-examination fee, imali lana ukuthi ihambe iziziye efika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga ngoba kodwa siyabe sikhalela ukuthi ababali sibona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee. Le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki nabakhiphe enye imali yokuthi nxazokuyimvigilator laphana ababalisi labo benikezwe.
I-CCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithini ngalokho?
Indaba ye-fees ntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhulumya ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali ngawo le mali ngawo uyakwenza lokho. Kodwa-ke i-curriculum yethu le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga ukuhlala kwenzira masanga commission, yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathe sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso ungayale kusini kube masungamani akuvele kakula network, kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule khompyutha yakhe. So ngangizona izindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende okhona sihlala simtshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kade sintathele singama-products awe state funded education. Ngakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo lebhuku lepeni wayekunikezwa esikolo ufike ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengelwa uniform bavuthuza i-economy yavukisa ingasayenelisi ukwenza zona izinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund liyana kule zinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali liya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana indleko zesikolo bonke.